Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Lawo Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 19 ngoMpandula 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leMDCT elikhokhelwa nkosazana Thokozani Khopelithi seliguqula ibizo libe yiMDC Alliance okuyilo eliza lisebenzisa ukhetho emcimbini eliuqhobe namhla eMorgan Tsvangirai House eHarare. Amanani avezwa lugatshalo ezempila kahle nsuku zonke aveza ukuthi sokulamalanga ayisikhombisa kungela muntu obulewe yi-COVID-19 elizweni, njalo inani lalabo abahlaselwa yileli gcikwane liyehla.
So imfundiso kumele ibe khona ebantwini ezisebenzini ukuthi benandlelele ukuthi bayagqoka amamaski. Sesinetendensi yona leyo ukuthi hhayi i-COVID isihambile, ilanga selitshisa. So sokumele abantu bethu sibafundise ukuthi hhayi noma kutshisa noma kunjani i-COVID lobu khona.
Sixoxa lesinye sezakhamizi zemadobo esesihlala entabeni sibalekela uDlakela kulandela udaba lokutsheketsha kulindawo.
Ekhaya sesoke sikhathana sincane sikhangele sibone ukuthi akunamuntu ongaba duzele ekhaya. Singene sipheke ngibeseshele kwabanye omakhelwane abangani abo amabizo awakho emapholiseni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla leMDCT elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khophe namhlanje liqhube umcimbi wokuthakazelela iminyaka engamachumi lanye i-21 selokhu labunjwayo embuthanweni obusesigodlweni saleli bandla eMorgan Tsvangirai House eHarare, lapho eliveze ukuthi selizakwaziwa ngokuthi MDC Alliance. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lanxa kulokulwisana phakathi kwebandla leli leMDC Alliance elikhokhelwa ngumnumzane uSonchamisa, MDCT ithi yiyo yodwa elemvumo yokuthakazelela lolu suku. Ekhuluma kulomhlangano onobhala jikelele webandla leli, umnumzana Douglas Munzura uthe iMDCT ilandela izinqumo zedayire Supreme Court ezokuba owayehola leli bandla umnumzane uSonchamisa lenkokheli yaphezulu beme ukulikhokhela. Uthe ibandla leMDCT kalisoze lime ukuxotsha abantu edayire ephalamende kanye lakumakhansi lesithi amalunga axotshwayo yilawo angahloniphi isisekelo saleli bandla ngokulandela ibandla elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ele-MDC Alliance. Umnumzana Munzura uqhubeke wathi akumangalisi ukuxotshwa kwamalunga edayile ephalamende labamakhansili, esipha umzekeliso womnyaka ka-2014 lapho owayekhokhela ibandla leli umuyi umnumzana Morgan Tsvangirai waxotsha umnumzana Thandayi Biti labanye bakhe ngemva kokuba behluleke kulandela imithetho yebandla. Umnumzana Munzura uthe iMDCT isixoxisane labameli bamazwe afana leSouth Africa, Malawi, Britain leAustralia emizameni yokuxazulula inkinga ezibhekane leZimbabwe. Umkhokheli webandla leli uNkosazana Khuphe utshela amalunga alomhlangano ukuba amalungiselelo ombuthano omkhulu owe-Extraordinary Congress aqhubekela phambili.
Niyazigqaja ngomhlangano lo, umhlangano owazalwa yizisebenzi ngo-1999. Umntwana lo ebelethwa wangena kukhetho elenyanga ezindutshwane. Sancintisana lebandla elalileminyaka engamachumi amabili kodwa sathola ama-seats angu-57.
Unkosazana Khuphe utshele abakade besemhlanganweni lo ukuba ibandla lakhe lifisa ukuba imuli yeZimbabwe iphile impilo engcono.
Ilephupho, iphupho lami ngelokuthi uzulu wonke eZimbabwe abe lempilo engcono. Ngilesifiso sokuba abantwana beZimbabwe babe lendawo zokuhlala, izibhedlela lezikolo yilo iphupho lami.
Ibandla leMDCT ligcizelele ukuthi lizancintisa ukukhetho lwama-by-elections olokudinga abameli bendawo ezijeneyo zelizwe ephalamende kanye lamakhansili lawo axotshwa ngenxa yokusekela ibandla leMDC Alliance. Ibandla leMDCT lithi lizasebenzisa ibizo lokuthi MDC Alliance lapho selincintisa kukhetho lwama-by-elections. Umgcinisihlalo weMDCT uMnumzana Morgan Komishi uveze ukuba akusiqiniso ukuba ibandla leli selilobudlelwano lele-Zone PF njengalokho okushiwo ngabebandla le-MDC Alliance esithi bona bazamela iqiniso lenkululeko yabantwana beZimbabwe. Uqhubeke wathi bazasebenzisa indlela zokukhulumisana lohulumende esithi kungehlula lokho ibandla leli lizatshengisela ngokuthula landele iziqondiso ezimunyethu kugwalo lwesisekelo sombuso welizwe. Ibandla le-MDC Alliance liqina ngelokuthi i-MDCT isetshenziswa libandla le-Zone PF ukubhidliza amabandla aphikisayo kuleli, kodwa ele-Zone PF lithi kalilani lokulwisana kwamabandla la. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo, ibandla le-MDC Alliance lithi ibandla le-MDCT liyazikhohlisa ngokuthi selibahluthunele ibizo. Isikhulumeli sikaMnumzana Nelson Chamisa, wokhokhela i-MDC Alliance, uMnumzana Nkululeko Sibanda uthi baza kwethula umbiko ogcweleyo ngalolu daba. I-MDC Alliance ithi layo ibisemhlanganweni wayo omkhulu wokucubungula okunenge okuphathelane leleli bandla. Umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo ezifundi ezinaso, uMnumzana Thakutswa Ngaziwore, ukhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba ngomvulo lapho amagqwetha akhe azakhalaza ukuthi akhululwe esitokisini ngemali yesibambiso eye-bail kulandela ukwehluleka ukwenze njalo namhla. Lokhu kuvezwe ligqwetha likaMnumzana Ngaziwore, uMnumzana Webster Chiti, ekhuluma le-Studio 7. UMnumzana Ngaziwore wetheswa icala lokugqugquzela udlakela ngemva kokuqhuba umhlangano izolo eduzane lenkampani ye-Impala Car Rentals, lapho okubikwa kwavela khona imota eyasetshenziswa ukuthumba uMnumzana Tawanda Mucheiwa, yena othi wachaywa njalo wahlukuluzwa ngabamthumbayo. UMnumzana Ngaziwore ubikwa elimele izolo kulandela ukuchaywa ngabantu abangakazakali ukuthi ngobani, bona abachayele ntathele izindaba ebezikulumbuthano. Umsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga ubikwa ebhodabhoda emagcekeni endizamtshina elizweni ehlolisisa ukuthi alungele yini ukuthi ezokwethekelelana i-tourism isungulwe elizweni ngemva kokumiswa kwenhlelo ezithile ngendlela yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. UMnumzana Chiwenga obekhatshwe ngezinye iziphathamandla zikahulumende ufike eJoshua Mqabokonkomo Airport kobulawayo namhlanje. Amanani avezwa lugatsha lwezempilakahle nsuku zonke aveza ukuthi sokulamalanga ayisikhombisa kungelamuntu obulewe yi-COVID-19 elizweni, njalo inani lalabo abahlaselwa yileli gcikwane liyehla. NgoLwesine abatholakale baleleli gcikwane bebelitshumi lasitshiyagalolunye i-19, okulethe inani lasebehlaselwe yileli gcikwane kunkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7,647. Asebebulewe yileli gcikwane selokhu laqhamukayo ekuqaleni kwawo nalo umnyaka sebengamakhulu amabili lamatshumi amabili lane 224. Ukusenjalo, abathenga njalo bethengise impahla ezitaladini bathi bayalandela iziqondiso zikahulumende ezokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 ngesikhathi imigoqo eminingi isiyekethisiwe kwele Zimbabwe le-South Africa. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kwingxoxo esiyiqhubelo nkosazana Debra Mugasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association.
So njengezisebenzi kumele sinanzelele ukuthi sigqoke amamask, siyasanitizer, siyenza le-social distance. Ikuthi ekwenzeni khona lokho kulohlupho lona lolo lokuthi even labo abasikhangeleyo bona laba abemthetho, you find out at the end of the day nxa sihlangana labo emabhoda kumbe nezindaweni lapho kukhanyelwa khona, uthola kuyukuthi bona abamthethweni kabakufakanga khona lokho amamask. Plus thina njengobulawayo sinanzelela ukuthi
Kathesi sicabanga ukuthi hayi COVID kayikho. So imfundiso kumele ibe khona ebantwini ezisebenzini ukuthi benanzelele ukuthi bayagqoka amamask. Sesile tendency yona leyo ukuthi hayi iCOVID sihambile ilanga selichisa. So sokumele abantu bethu sibafundise ukuthi hayi noma kuchisa noma kunjani iCOVID lokukhona.
Labo abathenga eSouth Africa ke bazakwenelisa yini njengoba kumele beqale behlolwe ukuthi abalagcikwana.
Thina initial sasithena kube le one border i-post yokuthi ama shops ebese duzane lati. So nxa sokwethwa umuntu sechekwa o-COVID nani, sinanzelela ukuthi kuyaphuza. Ama-results angkhona aphuza ukubuya. So nxa kungayenziwa ukuthi kakube lama-permits awe one day, ukuthi umuntu kachaphe ethenga ephenduke. Engalali, kumbeni nxa elala one day, kungabe lamalanga ebuyele futhi ngapha emzini wakhe. Yebo ye, siyakunanzelela sokuthi igcikwane leli likhona. But kasinanzeleleni lakho ukuthi abantu abaseviswe bephume behambe. Ngoba siyananzelela ukuthi abantu bethu abaningi baphongukoda lapho emisini. Emisini is a one day, you cross and come back. So ukuthi kuqalisa ukuhlolwa amagcikwane lawa kuhlolwe ini. Mina njengevendor bembona ingathi is not necessary. Engaba le incwadi yakhe yakuqala ukuthi uhloliwe kavunyelwe echaphe phinde phenduke.
Lowo ngunkosazana Debra Mokasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Sixoxela ye ekoBulawayo.
Lamlela ntwandwe, lamlela ntwandwe, lamlela, lamlelwa mshesho.
Izakhamizi zeMathebeleland South ezisemangweni waboThibethi kusiya eChanyawukwe eGwanda South zikhala ezimathonsi ngezifuyo ezitshontshwa ngamasela wona abikwa esevula lezibayeni. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi zithi ziyakhathazeka ngokutshontshwa kwezifuyo zazo njalo sezihlalela evalweni ngoba zithi lawo masela lodlame. Izifuyo ezitshontshwa kakhulu esabelweni sezansi emaNdebeleni zibalisa inkomo, imbuzi labo babhemi. Umnumzana Hlupe siziba isakamuza kuThibete eKalange eGwanda South uthi baleminyaka emini befuye imbuzi beliqembu leRenalitsepo God Project kodwa bangabeyanga ngenxa yamasela.
Ombuzi zona lezi esizifuyileyo lathi siyaphonga ukuthi amhlophe nxa uthe wavuka wathola zikhona ezibayeni ngoba bavula ezibayeni kathesi kabathinta egangeni. So kunzima vele, sihlezi vele izibaya zivulwa vele, uthola kwesinye isikhathi kusele 2, kwesinye isikhathi noma ule 7 uthola sokusele 13. So yibo bunzima esihlangane labo kakhulu ukuthi yikho kusokusilethela futhi indlala esigabeni ngoba sayenelisa ukuthi kumbe mhlawumbe ungathengisa imbuzi lawo yesitolo.
Ngaphandle kokutshontshwa kwembuzi abafuya inkomo labo bahlala bekhala. Umnumzana Tsepangoyo oyisakhamuzi eNkwale eGwanda South uthi seziphelile izifuyo ngenxa yamasela.
Izifuyo zitshontshwa imihla ngemihla. Zitshontshwa imihla ngemihla. Abomthetho bona kasibaboni phela bedlala indima yabo ngokupheleleyo ekulwisaneni lokutshontshwa kwezifuyo lokho. Ngoba kade into yaqala kade kudala njalo lokho iqhela iyanda isiya phambili. Kodwa kasiboni phela kusiba lobubelo kwinto edanisayo kakhulu.
Umnumzana Nathaniel Moyo ngusobhuku endibeline esinayi eGwanda South uthi sebesesaba lokubikela amapholisa lapho betshontshelwe ngoba kungekho okwenziwayo kulawo masela.
Lokhu usaripota enxa amaripoti angena kudaladala kula action eyenziwayo. Umuntu wakhona liyamuripota babuye bamthatha khonapha kusasa ophendukile yamona eselilayo khona. Seze sesaba lokukhuluma ukuthi sitshontshele lapha ngoba ngwazabe ukuthi umuntu wakhona uyayekile.
Amazwi akhasekelwe ngunkosikazi Vivian Ndlovu isakhamuzi eKalange laye ochothozwa umsebenzi wamapholisa.
Amapholisa kabasiphathi kahle abomthetho ngamasela. Ngatshontshelwa namhlanje ngihambise ilizwi ngithi ngitshontshele lapha babe bathi awucabangela abantu. Angilayo umuntu engicabangelayo. Indawo yakhona yokuthiwa kusebhanana lapha abatshontsha khona akufikeki bayabulala. Bathi ngenyanga ephelileyo kwabahamba abantu belonta imbuzi zabo bafika batshaywa ngamatshe baphenduka.
Kodwa isikhulumeli samapholisa ezansi emaNdebeleni, uMnumzana Philisani Ndebele, uthi sikhuluma nje kule qembu lamapholisa eliphume ijumo ukuyadinga la amasele ezifuyo endaweni eshanyawugwe lapho abhahe khona. Uthi abalezikhalazo ngendlela abaphathwa ngayo ngamapholisa ngemva kokutshontshelwa izifuyo zabo kumele bahambe esikolo seshanyawugwe bayebona umkhulu wamapholisa khonale uMnumzana Katsura. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda no-Albert Dumbe.
Uyalandela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lichona njani izulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa logogo uMasibanda uPriscilla Sibanda ongomunye wasebehlala ezintabeni bese sehaba amapholisa abuya abachaya ngemva bokuthi begxothe ochegecha abasebesemba igolide emangweni wabo.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo ma.
Hayi, siyabulela baba Kanti.
Ye, ungasitshela ukuthi kwahamba njani? Sizwa kuthiwa kulomama owaphupha igolide khona ngapho wabuya wazoligebha.
Satshelwa kungu-January ka-2020 yomalumnyaka sisemhlabeni wendlethi, kwathiwa kulomama owemberengwa ophuphe igolide. Izakhamizi zala sisemhlanganeni wendlethi, izakhamizi zathi lapho aphuphe khona kuduze lemizi yabantu njalo kayephupha emberengwa. Now abantu laba bazofika mhlaka-31 August, bavuka begebha mhlaka-1 September. Izakhamizi zakalanda mhlaka-6 sezulu zenabosobhuku, kwathiwa akunamvumo lapho abagebha khona. I-World Heritage Site akumelanga kwenziwe njalo kuduze nemizi yabantu. Amagodi awemgodi atshona kakhulu, okuyikuthi bekuzawela iinkomo zabantu njalo kuduze lapho kulomthombo abantu abanatha khona. Abantu laba basuka babathanisa impahla babathi emgwaqweni, asuka zangena iriot. Ngikhuluma nje ifoni iringa, iringa ngisebhalini, ngifona ngisentabeni. Iriot yangena labotekeka emgodini baphendula otekeka bahle bathi nangu ugogo obuyela kunawe idoleni. Isandla yami ngangingaphandle kwekhaya, bagijima amapholisa bagcwala ekhaya, bafica kulabomakhelwane umathi Khumalo abamthatha bahle bahamba naye bamtshaya kabuhlungu. Endleleni behlangane lomunye uThembelani Sipho. Ekhaya bafika bahlukuluza abantwana, babatshela ukuthi kabandine bamlethi ngoba yimi umuntu engifuna ukubulawa. Ababehlukuluza ngamapholisa. Bahlala besalala ebhalini. Ekhaya singena okwemzuzu emlutshwana. Izolo ngikhulume namagqwetha abamalungelo abantu bathi mbuyele ekhaya. Kodwa akubuyeleki phela ngoba ekhaya ngithuthwe ngamapholisa njalo othekethe bakhona bakwamakhelwane.
Othekethe bakhona bavela ngaphi?
Othekethe bakhona onguyowayethenga kakhulu wathi yena ungujaha weflabhus. Asikwazi bebavela emberengwa lapha okwabuya khona umaphupha. Sisemzimeni sebaningi vele silala entabeni ngoba kuthiwa amabizo ethu angu-17 asemapholiseni ematobi.
Manje ezintabeni lapho yikho elidla khona lihlale khona kumbe lihambe ukuyalala nje kuphela?
Ekhaya sehloko esikhathana esincane mntanami. Sikhangele sibona ukuthi akunamuntu ongabaduzela ekhaya. Singene sipheke ngibe seshele kwabanye omakhelwane abangani abo amabizo awakho emapholiseni. Ikakhulu sicathela abantu ababili othekethwa abafuswa kodwa lokhu bekhona emakhaya komakhelwane. Mina ngingumakhelwane wabo, okuyikuthi kuku-500 meters ukusuka kwami umuzi kufika kulowo muzi abakhona.
Sizwa kuthiwa umthombo elikha khona amanzi ungani wafakwa ijefu ngothekethwa laba, kungakho liqiniso yini?
Umthombo owafakwa ijefu yize ngobaba othiwa nguDumisani Ndlovu othe lokhu angakufakazi, hathi ayisuwo thina esikhaluo. Nomunye oduze le ndawo yeneyoekade ligeda khona bathi bazicakula muthi ongamimhlophe phakathi lamaqoqo esefile. Manje
amagqwetha atheni njengoba likhulume lamagqwetha alwela ilungelo likaZulu atheni?
Amagqwetha bathe ngiyele ekhaya, pho-ke akubuyeleki mntanami ngoba uzatshelwa ngumuntu okobulawayo athi buyele ekhaya engasoze aphinde akubone futhi ukuthi uyaphila kunenjani. Aze sekuhamba kwesikhathi ukuthi yenwane lathi kabuyele ekhaya nomunye wabantu asebabulawayo.
Sizwa kuthiwa bakhona abalimeleyo ngemva kokutshaywa ngamapholisa, banjani sikhuluma nje?
Abalimeleyo izolo bebehambile baya kudokotela nguMartin Khumalo Thembelane Sindi noDidizile Ndlovu. Abantu abaningi abathawayo langengubo bayesaba ukuthi badlele egcekeni, abantu bamabhaqibhaqi bayesaba ukuthi kakhulu mpinde kwamapholisa lawa eza kuyezwenada ezitolo amatyala azabakona kathayi balimele sibili bala badadiwe bahambile ezendlela.
Hayi, kuyezwakala. Hayi, sibongile kakhulu. Ungavalelisa abalaleli?
Hayi, siyabonga balaleli, but siyathemba sinoza sivikela umlimi kuphela njengoba umthetho elizwela lithi amapholisa eseyizitheva abantu. Yabonga.
Hayi, lathi sibongile. Siyakufisela inhlanhla.
Yabonga.
Lo-ke ngugogo uMasibanda, uPriscilla Sibanda, ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngivikezayo lelana.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270 laku 9885 kHz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930 6040 laku 15460 kHz ku short wave.
Namhlanje kwesiphathelane labesifazane sixoxa lo nkosazana Loveness Wesa umculi njalo engumqoqi wenhlelo zezwekazi le-Afrika kunhlanganiso ye-Love Peace Harmony. Usichasisela ngohlelo aluqhubayo.
Mhlaka 21 September nge-Monday sizabe sinomdlalo sicelebrate i World Peace Day. I Love Peace Harmony incedisa nje, it's a non-profit organization, so incedisa izindaweni okufunakala uncedo. Mina ngibone ukuthi ekhaya kufunakala uncedo kakhulu right now, uncedo olufunakalayo ngolo amanzi. Bese siqalisa ukuthi sigebhe imigodi, ama-wells, ama-borehole. So i-Love Peace Harmony iyancedisa ukuthi sikwanise uku-raise imali esizayihambisa ke ekhaya. Sizaqala ngeweli yokuqala, izabe ise-Bait Bridge esigabeni between Bait Bridge leGwanda. I think isi-under Gwanda now. Indawo leyi ithiwa iDendere oMareka. Omakhelwane abahlala khona sebesikha amanzi very far emzingwane, kukhatshana kakhulu. Iningi labo sebeze behlala khona lelinyamazana zabo, sebasuka lezinkomo zabo lembuzi zabo, abasahlali ezindlini, sebehlala emfuleni ngoba bekunzima ukuthi banathise inkomo zabo lokuthi labo bazuze amanzi abo okunatha.
Likhangelele ukuthi isikhwama senu sifike kumalini? Yizizalwane zalapha eMelika kuphela kumbe labavela kwamanye amazwe?
Umbuthano wethu umhlaka September 21st u-open ngomuntu wonke. Umuntu wonke uyinvayithiwe la. Umdlalo lo u-free, akubhadalwa, and kuzabe kulama-artist eZimbabwe azaperforma. lami lo mntana nami sizaphefoma, sizagida, sihlabele kube mnandi sibili. So sinxusa kakhulu abantu abavelela khona lekhaya eMathebeleland la konke nje around iZimbabwe yonke eli diaspora. Ukuthi ngabe liyabuya lizofaka lana okungamapeni kwenu lincedisa abantu benu ekhaya. Iwell lay sizayenza eyokuqala izaba seBed Bridge. Esibili sicabanga ukuthi sizoyenza eBulawayo. Tuzele makokhova laphana kumbe sidinge njalo linyi lokichi lapho kungaba khona lamanzi ukuthi abantu bonke abeBulawayo babuye bazothola amanzi bengabhadali. Singa raise imali sicabangela at least $10,000 or more. Ingaba i-20 or more, that's even better. Siyakwanisa ukwenza i-borehole A1 esingakwanisa ukuthi si-maintaine, sihlale i-provider, inika abantu amanzi. Nxa usazi omunye umuntu nje oyi-1 kumbe ingabe se-UK, ingabe se-America, ingabe se-Europe somewhere, kumbe se-South Africa, uloku umsebenzi la yakwanisa ukuthi afake noma i-50 cents loba i-dollar. Thina siyilapha nje singumlomo wenu, singamehlo enu, sizindlebe zenu, singapha emazweni, so siyatshela lathi abalenhliziyo zabo zokunika ukuthi hayi cele lathi kungapha ebanganini bethu base-America langaphi ngaphi.
Buyini okwenze lakhetha indawo leyi e-Bite Bridge? Njalo lisuka khona, yiziphi ezinye indawo elikhangelele ukuthi lizincede?
Okwenze sakhetha iBite Bridge ukuthi mina Loveness wesa ngikhulele eBite Bridge between eGwanda leBite Bridge eDendele. So ngikhule ngale labo gogo amanzi ayevele ehlupha. So ngithe ngo-2009 ngakhangela ngabona ukuthi abantu bekhaya bafunani uncedo kakhulu. Kufuze sithuthukise indawo yakithi, siyenza amanzi, sihlanyele izihlahla, senza ama projects. But angizange ngenelise ukukwenza ngingedwa lami ngangilokwakungibambile e-America ngapha impilo kayichiphanga, you know. Emadorobheni siyakubona amapikitsha atshengisa hayi abantu balayinele amanzi kuyakhathaza kakhulu. Thina ngakithi endlini yangithi sile borehole, ngathenga indlu ele borehole. So umama la uyancedisa abantu omakhelwane babuya bezolayina labo bezothotha amanzi. Ngitshela umama ngithi hayi mama lingababhadalisi, uNkulunkulu uzalinceda lani, banike nini izihlobo zikamlimo ezidinga amanzi. Ngenhliziyo yami ufuna ukuncedisa lami, so ngiyahamba ngicele labantu ebantwini bakithi ncedisani, bantu kithi ncedisani. So kuyabe love, peace and harmony, basebenzisa isukuzwile Loveness, sizayincedisa abantu bakini. Sidinga abantu abazancedisa kuma-projects amaningi ayenziwayo ekhaya ukwenza ukuthi libe kwazi ukuthi imali zenu ezibuyayo ziya ngaphi. Kazi ngene esikhwameni sika-Loveness, lina lizaba yini likwazi ukuthi imali le inga ehambe ngaphi, yagebha ngaphi, kwafunwani. Konke lokho siyalicela, siyalidinga ukuthi ngena nini libe ku-committee yama-projects lawa esiwayenzayo. Ngingabe ngiqalile something but asikho kwami, ngokwabantu bakithi ekhaya, ngokwenu, ngokwethu sonke. Imali leyo yabisele sihle singene eBulawayo siqalise imigodi elandelayo. Ngizwe kuthiwa kule migodi eyagetshwayo amabhoholi lawa kala maphathi okuthi amanzi aphambi. So sizazama ukuncedisa silandelele lathi labe city council lokichi ngalogi one at a time. That's the strategy, sincedisa ilokichi ngelokichi.
Leyo bekuyingxoxo lo osazana Loveness Wesa, umculi njalo engumqoqi wenhlelo zezwekazi le-Africa kwinhlanganiso ye-Love Peace Harmony. Ngehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngoNkosazana Thokozani Khuphelithi seliguqula ibizo libe yi-MDC Alliance, okuyilo elizalisebenzisa kukhetho emcimbini eliuqhube namhlanje eMorgan Tsvangirai House eHarare. Kodwa ibandla le-MDC Alliance lithi ibandla le-MDCT liyazikhohlisa ngalokho. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.